sendaba ku VOA indebele
Lamukela ku Studio 7 lamhlanga lwesibili ekuseni mhla ka 19 kuNhlolanja ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Sayifumazi akhalele ukuthi angakhunywa ngumuntu omkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe. Amazwi amali ngoba ukusongela abantu onomkhokheli welizwe akakwazi ebhula kuyo khona amandla khona ngoba abantu into abayenza bayenziswa ngomumo. Okukhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye kudemuka.
Iningi lithili lokhu lithukuthele kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa othe kumele kujeziswe abalwela ilungelo loluntu abancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emgwaqweni ngenyanga edluleyo.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili. Xa eseqedile u-form 5 sekufuze ahlale. Njengomntwana oyinkazana ucina sokusenzakala ezinye izinto, ecine sezithwele, ecine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami ukhululekile.
Imuli kantombazana oweZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli eDukwe Camp kweleBotswana ophumelele ezifundweni esedlula bonke idinga usizo lwemali eyokuthi aye ekolitshini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe yalethuswa ngamazwi kamongameli Mnangagwa athi uzajezisa kalukhuni abazatshengisela. Umnumzana Chamisa ubikwa etshele inkokheli yebandla lakhe ngempelasonto ukuthi uZulu kasoze ethuselwe ngoba indubo elizweni sezizinengi okokuthi abantu sebesithi okungasikufa yikuphi. Ngempela sonto umongameli Mnangagwa utshele umhlangano owenzelwe eMwenezi ukuthi uhulumende wakhe uzaqedelana labaphatheka ekutshengiseleni kwenyanga edluleyo kanye labancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emigwaqweni ngenyanga edluleyo ababalisa odokotela, amagqwetha lenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Cassius J. Simana Mpofu.
Hayi la ayisomazwi amahle, ayisomazwi akhalele ukuthi angakhunywa ngumuntu ongumkhokheli wabantu engumkhokheli welizwe. Amazwi amahle ngoba ukusongela abantu onomkhokheli welizwe kuthengisa nje sobala ukuthi yena ngokwakhe akakwazi isimo, akakwazi ilevula kuyo khona manje, akakwazi isimo esikhona ebantwini ukuthi abantu bezwa kanjani ngomumo okhona ngoba abantu into abayenza bayenziswa ngomumo okhona kakhulu obangelwa nguye owabangelwa nguye kude emuva. So ukukhuluma kaMnangagwa kutshengisa ukubahlalesi lokunganaki izikhalazo zabantu lokungabi lendaba labantu straightaway ngomuntu nje osehlukene nabantu nje ongaselaa ndawo ukuthi abantu baphilile basho kuye sokufanana nje yimpembi le ayikhulumileyo emenza angahlonipheki njalo angahlonitshwa ngabantu abakhokhelayo.
Manje ubona ungani abantu abasoze besabe na ukutshengisela nxa kungabizwa kuthiwe abantu batshengisele?
Bazaba nokwesaba ukukhula abantu ukubatshengisele, kodwa-ke ngumumo welizwe okhona uzowabamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaratini ngoba indlala ikhona, umsebenzi ayikho, ukuhlupheka kuya phambili. Abantu abanachoyisi uzobabulala ngoba sebezimisele bathi khona awungayisikufa yikuphi. Uzokwenza uzokhuluma kodwa ekucineni abantu okuzokwenzakala ukuthi abantu bazongena ezitaradini bathengisele balwe kakhulu olekuthathokubangela ukufa kwabantu abaningi okucineni wangikhona kuzogcina kubangela ukuthina angene engozini nto noma impilo yakhe ngoba into umele nayenzela ukuthi abantu laba abadubulayo ababulalayo abanye uma kubona isihloko zalaba bantu abamgcinayo izihloko zamasosa, izihloko zama-CIO it's just a matter of time. Mazam Pinduke, Lambula, Gunina. What in a good summer is a man of possession. Yet to surround you. I tell him, Mazam, as you told them, is that good. I would look at him as you want in Leo. Shawaz, I was so to choose. Shawaz, you can move to Venomanati, you don't have time to go to Zabat. You don't know who or two or Kuru, you don't know Zabat. But I was who was in the Labat Yoga Kune, because I never want to amount to a pair and nine. No matter what, Zabota, as only Sanaman to Naira Kul. Who's a Muslim man in Kokanozo, the fear of a man and daily.
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese South Africa. Silokhu sikudaba lunye uGives Dube we Studio 7 uxoxela abalaleli ngalolu daba kanye lokususwa kwenye inkokheli yebutho ezikhundleni uMongameli Mnangagwa. Abasuswe ezikhundleni abagoqela uMajor General Douglas Nyika Yaramba bazahanjiswa emazweni lapho abazaqhubeka besebenzela uhulumende weZimbabwe.
Nangako vile ngumuntu osephelele ngomphako nje akusena into azoyenza lo muntu lo usehlulekile kanti kunenye into futhi abantu beZimbabwe inkinga abayiyo yona abantu beZimbabwe inkade kufuneka bayenze khuphana ukudemonstrator kwabo kwakufuneka bangayeki bakhontinye umnangagwa azasweli nokuthi uzobopha bani uzoshaya bani ngoba shaya wonke umuntu kahle kahle ngoba leyo nto sekumele abantu manje balawo bareason nje ukuthi abantu baningi ababothiwe abanye basezibhedlela lokho eqhubeka ushaya abanye abopha bani into esifuneka sokufuneka abantu bonke babambane bonke eharale nasebulawayo bonke abantu baphume bagcwale ezitaladeni bethi bonke labo bantu ababothiwe kabakhulule ngoba uma ngabe siyenza njalo kusho ukuthi mnangagwa zenzela nje eZimbabwe zenzela konke into babopha abasha amapholisa namasosha so kuyinto ebuhlungu leyenzakala lapha
kodwa abantu bangathengisela futhi emgwaqweni phela bazagandwa bebulawe into ezinjalo babasithole pho kuyanceda kuno
hayi angeke kulokhu nje akhone ngoba kuzobe abantu bonke bebambele into eyinkinga laphana kithi abantu kababambananga ngoba ngibheka into lapha kwentshe itoya ehithi le ngokubona ku TV abantu baphuma ngokunengi bonke baphuma ngokunengi bayikhuluma izeli 1 lokuthi upresident akona step down into efunakalayo nakithi ukuthi wonke umuntu bayiphume harali kuphume wonke umuntu ngisho gogo nabomkhulu uvala izindlu wonke umuntu bagcwala ezitaladini balale khona yikho kufukekayo
isiboneke sobaba uSipasa Juma
yazi uyengeza yihambe kakhulu izangikhathazeka kakhulu ngawumuntu omdala ekhuluma njalo amazi yakhe kalunganga luba bangazi into esekuyikuluphala pelo kuluphala kwesikhathi kuyaphambanisa ingqondo ubona ngani sekukhulilele umuntu ukuthi yena angakhokhela ubona ngani ingqondo zakasathathi kuhle ngoba abantu sebengezayekela njani ukuncedisa abantu bayefuna abantu bafe yini beze ngokuthi ngiyavula ibutho lelo lathi lihamba libulala abantu lubaba lo angikwazi ukuthi njani mina ngoba wambona umbuso wakhe ukuthi uzaba kahlela umuntu ngoba ukhanye ngani ukwenza kwakhe awukahle
ubona nzani ukwenzelani khonakhona ngubona wakho
hayi ubaba ngangikhangelela phana wenzela ukuvala ububi bakhe ukuthi kungazi kwaba nomuntu ozavusa ikhanda abe nguye yedwa owenza intando yapha ebizweni manje lapho useda isikhathi ngoba into ayenzayo leka hhayi uzama ukuthi athulise abantu ukuthi bangazi bakhuluma into kuzizenzi zakhe azenza ezinye nguye wacala umuntu olubi abe sebesithi uyabopha abantu babencediswa abantu babeulawa besenzaleli mili wayefuna abantu bayenzeni uzama ukuchitha abantu ukuthi bangazi bangabe nelizwi eliphezulu
ye so-ke lokhu-ke ukuthi kula bantu abanjengo-major general Douglas Nyika Yaramba labasanyadwe asekuthiwa bathatha ipentsheni ubona njani khonokho
hayi lokhu aseyikuvala nje anti uzama ukuthi avale ukuthi amazwe angaphandle lawo angaze abone ngabe kuthiwa yena uyenza umsebenzi ukukhiphila abantu abagangileyo ulamanga kakula nto ayenzileyo laphana uzama ukubafihla ngamanga lalo ukuvala abantu emehleni uzama ukuvala amandlela amazwe la amakhulu akhuluma ngakho ukuthi abantu babulala abantu ulamanga uzama ukuzenza yena ohlakaniphileyo akuna kuhlakanipha kwenzileyo laphana
ngithathe-ke ubaba umcebiso
nengikubonayo ukuthi kuphela lokhu kuvala abantu amehlo ngalokhu kwakwenza ukuthi kuphela abantu ukuthi bantu bethu uyenza okuright yena engenza okuright enguyo ulala ewabulala abantu laba ebathumile njalo engaze kwenze amboni isapoti ongayithola kuleli lizwe lasezimbabwe ngoba forredi kathesi ungathi akhanya into zonke ziyehlela phansi akulanto e-right akulanto eqonde abantu baswele imisebenzi akulani yena ngokwakhe nje uphela azi ukuthi hhayi uyaziphumela nje enika abanye bonu bebone abangeza ngcono abathandwa ngabantu
kodwa kulo muntu ongaphonga ukuthi iya nje isikhundla ayenze khonokho ukuthandwa ngabantu
Hayi kasoze chiye ngoba la ngishona izakwa bekuzibona ukuthi ngachiya lapha ukuthi izabe sengivumile ukuthi ngashiwa ngokhetho lolodlulileyo.
Aha.
Yeah. So that's why ubona lokho engathi uzama ukuvalavala ngoba phapho phabantu abasebandleni lakhe namasotha wona lawo abophileyo ukuthi athi kungathiwa yena selungile nengalunganga. Athi yabona vele sokufuza ukuthi hhayi uthi kwenzakala kungenela amanye amazwe bebonge ukuthi vele burongo bakhe lokho eqhubeka seziburongo esiya phambili.
Sithatha ubaba ubheke isipho.
Akumelanga ethusele abantu, kumele aphathe abantu the way a-understand ukuthi abantu bakhalaza ngani. Ukuthi ayethusele abantu ukuthi bengakhona ukukhuluma izikhalazo zabo ebathembisa ukuthi uzobashaya ngamasosha. Akusebenzi lokho. Ekugcineni, ngiyozozithola esenkingeni. Angazi umuntu uzokumela na. Ngoba asiyikho ukuthi ubhekwe ngabantu baseZimbabwe kuphela ukuthi ubahlukumeza kanjani. Amazwe wonke amdekisi. Akhona angamsupporta abangakhona ukuphatha abantu babo elizweni the way ayenza ngakhona. And umuntu omdala lo uzonjani yena uma engathembisa izingane zakhe ukuzishaya ekhaya ubona ngathi angahlala lazo na.
Lapho sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kodwa yena uMongameli Mnangagwa uthi kwakulungile ukuthi ibutho lamapholisa lingene emphakathini lilondoloze ukuthula ngoba abantu babelodlakela. Ngesikhangeleni ezinye zendaba eziqhamukayo lamuhla, uhulumende useveze amabizo abantu abangamachumi amabili lane 24 ababhubhe emgodini we-Battlefields eKadoma ngesikhathi imizamo yokuthi kuhlengwe abanye abacatshangelwa ukuthi balokhu besemgodini iqhubeka. Omncinyane kulabo bonke ngumnumzana Thulani Sibanda oleminyaka elichumi lesishiyagalombili 18 owembizo eKhwekhwe. Abanye bebevela eGokwe, eJombe, eKadoma, eMarondeva, eMuzi, leShurugwi. Njalo iningi ngabasakhulayo abakade beleminyaka ekuma-20s lama-30s. Bambalwa abakade sebefike ama-40s. Umzimba kaMufi owayengumgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kubandla lezanu PF umnumzana Calistus Ndlovu, yena ophiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, ukhangelelwe ukufika namhla ekuseni eJoshua Mqabo Nkomo International Airport kobulawayo, uvela kwele South Africa lapho atshone khona ngeviki edluleyo. Ubesele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye lantathu i-83, njalo wayeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulelo lizwe. Abaqoqa umhlangano wenguqu oweCOSAFA Football Tournament sebedinga ilizwe lapho elingaqhubela khona lomdlalo kulandela ukwala kweleZimbabwe ukwenza lokhu lisithi alitshelwanga kusaselesikhathi. Umphathintambo wezemidlalo uNkosikazi Kestre Conventry wethulela umbiko izolo ngemva komhlangano leziphathamandla zeFIFA leze-Sports Commission. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasethulele abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Haleluya, igama lami ngumfundisi uRichard Moyo. Nginesazi sesikhulu kuna bantwana baseZimbabwe lapha kufikelela khona umhatsho lo. Isaziso leso ukuthi yimani amalanga la ukucrossa umfula Limpopo, imvula iyana kakhulu kwinyanga yona leyi yakaFebruwari. So sithi kuna bantwana baseZimbabwe, mani ufuna kuye Goli, yimani kancane, mani nganamapassport ningacrossa umfula uLimpopo. Sazi abaningi uma bafika bafuna kuye South Africa, kunezindawo lezo bahambu so bacrossela khona lapha eBuda phasi komfula, nalapha babiza into yakama 44 nasedithi nesinalapha eshikwalakwala nokoma Maria. So siyangicela ukuthi ningacross umfula, amanzi agcwele. Siyathi sithi impilo yomuntu ibalulekile khulu than ukucrossa umfula. Sazi umfula wakaLimpopo umfula ungozi khulukhulu ngenxa yokuthi unamatshi ngaphakathi. Angeke nikhona ukucrossa lapho isikhathi fana lesi, abantu baningi baphelela lapho. So sazi ukuthi impilo yabantu wanaseZimbabwe ibalulekile khulu. So imani kancane ma nizwa late tape until nibone ukuthi kuhamba njani kuhle kulu ukuba nama passport ayokuphosa umfula and futhi enye into sazi ukuthi kune into iyenzekile lapha eZimbabwe kadoma nasi South Africa endawo yaseMpumalanga lapha emamayinini kuna abantu baningi bavalelekile lapho emgodini abanye bafela khona so sithe ningangeni kuma mayini ningana ningavunyelwa kunzima kukhulu kungena emamayinini kungasemthethweni sabona abafo bethu abo baba bethu bavalelekile lapho ngaphakathi so sithi ma ningavunye ningangeni kuligoma umyenze izinto zifana lezo impilo ibalulekile khulu kudlula imali so siyanicela abantu abafethu ningangeni kuma mayini ngegameni lakankulunkulu siyanithanda nonke kuthi nikhone ukuphila njengabanye abantu ayikuthi niyofela lapha emamayinini amen.
Good morning, good morning, Studio 7. Ngikhuluma romantu ngokulapha eBotswana. Hayi bakithi, ubuhlungu ngokwenzakala kithi. Kanti ukuthi thina sonani phakathi kwe-Southern Africa leyingalo. Sidlube kangaka siba iziphephile kwamanye amazwe. Kanti ezinani le-23 years ngihlezi eBotswana. Akunanto engayitshengisa ukuthi i-23 years ngahlalela lokho. Khathesi uyazi ngesikhathi kwi-last year ukhiphe umgayo. Ngajabula kapho. Khulu ngathi awu namsembile ekhaya ke ngihlala phansi. But ngalokho okuyikho khona ungabuyela phansi abantwana basahamba esikolo. Njengathi sisafundisa abantwana. Ngingabuyela udodi lami ngihlala phansi njengabanye mama ngivukile amsayadingisa amatamatisi. Amatamatisi angakahambisa umntwana esikolo. Kambe shiya size siluphalele emzini, size siluphalele emazweni abantu siziphephele. Awubakithi uJehova kakangenele elizweni lakithi. Sathwala nzima, sathwala qatha. Awuthixo ngenelela abantu. Ngiyabonga Studio 7.
Ngicela uphezulu lasizweni ngokudla.
Ukudla wangibona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko osiyele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale leParliamente leBritani ayisikhombisa asechiye ibandla eliphikisayo eleLabour Party esithi lilenkethabechabi kumaJuda njalo aliphathi kuhle udaba lokuphuma kumanyano weEuropean Union oluthiwa iBrexit. Bathi bazabumba elabo ibandla elizimeleyo. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe lifuna kube lokuchiyelana umbuso okulokuthula eVenezuela lanxa kukhona okunye okungenziwa ukufeza lokho. Lanxa engasakuchongo ukuthi kuyini, ukhuthaze ibutho leVenezuela ukuthi lingalaleli umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe, kodwa lilalele umkhokheli webandla eliphikisayo osekelwa ngeleMelika namanye amazwe angamachumi amahlanu, umnumzana Juan Guaido yena ozabaxolela abebutho. Ngolontombazana oweZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli eDukwe Camp kweleBotswana owenze izimanga esikolo lapho aphumelele okwezinga laphezulu ezifundweni zakhe esikolo sesecondary esedlula bonke akade funda labo. Kodwa njengoba eyisiphepheli uxolile ngwenya ubhekane lobunzima bokuthi angehluleka ukuqhubeka ngezifundo zakhe ukuthi aye ekolitshini ngoba uhulumende weBotswana engabafundisi abayisiphepheli baze bafike kulelo zinga. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uxolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 wabuya lonina wafika enkambeni yeDukwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe zeprimary esikolo seDukwi ngaphambi kokuba enze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esikugcwadlana ledolobho leFrancistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso yegeneral certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebetshiya imfundo esikolo saphezulu kweleBotswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemune, uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star, abayisithupha o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Pasile u-Form 5-1 nge-6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo kaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge engilayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Nxa ingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yeDukwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees, i-skillshare, UNSCR, kodwa entweni ezifana le-grocery yesikolo, njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela, njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job. Yikho ede ngincedisa ngakho uXolile khona ngale sikole.
Umamlilo uthi udubo oselikhona ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso yobona eziziphepheli kayincedisi izifundi uma sesiphutha izifundo zesikolo se-secondary. Uthi kathesi bakhangele ongowuphathisa uXolile ukuze akwazi ukufeza amaphupho akhe ngokuqhubekela phambili ngezifundo zakhe.
Umntwana upasile, i-government ayenelisi ukudlulisela i-refugee phambili xa eseqedile u-form 5 sokufuza ahlale. Njengomntwana oyinkazana kunzima ukuthi ahlale phansi engahambi esikolo ngoba ugcina sokusenzakala ezinye izinto, egcine sezithwele, egcine senjani njani. Njengomzali ngiyafisa kakhulu ukuthi nxa ekhona olesifiso sokuncedisa umntanami ukhululekile.
Isikhulumi njalo engobona ngenhlalakahle yesiphepheli eDukwi, Mnumzana Bhekimpilo weza uthi okwenziwe uXolile kuyabukeka njalo kuyadingeka ukuthi ancediswe ukuze aqhubekele phambili.
So lo mntwana wenze kahle kakhulu thina njengemuli yasekhaya, njengemuli yeZimbabwe, isizwe sesikamthwakazi, kusijabulise kakhulu, kuyinto enhle kakhulu. Isikhalazo nje singabe sikhona baba Ngwenya kakhulu kulabo abancedisayo amadonors khalelayo kuphela ukuthi umntwana azuze abangamncedisa aqhubekele phambili ngezemfundo, angahlali phansi njengalokho esikubonayo usenzakala lapha. Abanye abantwana bayahlala phansi begcine sebesiba ngomama.
Ukuphumelela kwaXolile ezifundweni zakhe kube izindaba ezimnandi kakhulu kwabeZimbabwe abasenkambeni yeDukwi, bona ababhekane lesimo esinzima bakhala ngendlala, kukanti ukuhlala kwabo kweleBotswana lakho kulenye nguhali ohulumende bamazwe omabili besithi kabaphindele kibo. Iningi lezifundi lehluleka ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda izifundo ze-secondary, kodwa uXolile kafisi ukuzithola ekulesi simo. Abalesifiso sokuphathisa uXolile lingaxhumana lonina +267 719 134 37. Ngiyaphinda njalo +267 719 134 37. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSaharon kwele Botswana.
Wayezenzakala eMelika lamhla. EleMelika liqhube umkhosi wokunanza imisebenzi yabansundu bakulelo lizwe, ama-African Americans, obizwa ngokuthi 2019 Trumpet Awards, endaweni ye-Cobb Energy Performing Arts Center edolobheni le-Atlanta eGeorgia ngensonto ebusuku. Abanye abathethe izicoco kulomkhosi ngumculo wohlobo lwe-rap music u-T.I., umlingisi u-Robert Townsend, osakhulayo u-J.D. McCrary, u-MC Light, njalo kwacula abanye abalodumo u-Ashanti, u-India Ari, u-Lil Mama, u-Keisha Cole, labanye. Umkhosi lo buholwa ngumhlabeleli womculo we-R&B u-Tank kanye lomlingisi u-Wendy Raquel Robinson. Kuhlonitshwe abanye abansundu abatshonayo ngomnyaka odluleyo lakona lo asizweni omunye obekulo mkhosi umsakazi uDarren Morgan owaziwa ngokuthi nguBig Tigger echasisa ukuthi ukuziqhenya kwabantu abamnyama ngomhlobo wabo amasiko abo okuthiwa yiBlack Excellence kuyini kahle kahle.
Black excellence is when we do what we need to do. You know, black excellence is when we achieve and excel and do the things that make us, you know, the amazing people that we are. Our culture and our swag permeates everything. So black excellence is just saluting, achieving, and celebrating when we do well and, you know, that coming from us to us. You know what I'm saying? Because it's no better love than the love you get from your own.
Lo ngumsakazi uDarren Morgan owaziwa ngokuthi nguBig Tigger obechasisa ukuthi abantu abansundu eMelika bayaziqhenya ngokuba yibo kwabo okuhle abakwenzayo lesiko labo. Ubekhuluma lentathela izindaba emkhosini we-2019 Trumpet Awards eCorp Energy Performing Arts Center edolobheni le-Atlanta eGeorgia ngesonto ebusuku kodwa izolo ekuseni ngesikhathi seZimbabwe. Namhla kwezomculo silethulela abafana bakagodlwayo behlabela ngomoyi uJoshua Mqabokonkomo.
Latela Zimbuke, the Kumbese to Lavetuki, Pastor Zamosako, Ava Ebekeza Ramazi, Uzen Sundi Avensundu, Kalu Sisibasero Tijia, Uziaman Tibere, Ea Kupavam Shabesi Tibeni, Zapu Luke Linka Bizati Tunga, Buluke Lendo Teota, El Koali Tumlamajota, each Velim Tope, Ela Kisi Jere, Watalim Kumbazana, Weno and Bum Koti, Wanga Utalam, Of Limpunda.
Umculo wabafana bakagodlwayo becula ke lapho ngomuyi uJoshua Mqabokonkomo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi lilokhu lithukuthele kulandela amazwi kamongameli Mnangagwa othe kumele kujeziswe abalwela ilungelo loluntu abancedisa abalinyazwa libutho lababotshwa ngamapholisa ngesikhathi abantu betshengisela emgwaqweni ngenyanga edluleyo. imuli kantombazana weZimbabwe ihlala enkampeni yeziphepheli eDurban Camp kweleBotswana ophumelele ezifundweni sedlula bonke ayefunda labo idinga usizo lwemali yokuthi aqhubeke aye ekolitshini. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.